sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba falamukela emsakazweni we-Studio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonza esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobu babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilitane eligxile kibo kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokhu akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezana uPF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazalivotela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kule zinto ezimbili lapha kwabakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi kabafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo boyini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhetha. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba la yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already, seliphakathi wenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje, kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjalo ukuthi babuye lendlela yabo etshiyeneyo, asazi ingxenye kukhona ukuhlakanipha bangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili, kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kanti kuhamba njani, kungani lokho bengaka phumi lamagama oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolo lamabandla olala amapolitical politics lawo kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakubakwazi ukuthi lina limelene njengebandla abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma manje kathesi nxa ulokungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi khona manje kuzahamba njani abantu laba babuye nendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni so kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusiba nzima kuleli bandla elitsha le-CCC
manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla le-ZANU-PF lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo
lokhu kusho khona ukuthi ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi kulu 2023 qhubeka libusa kuze kuyefika ku 2028 funa leli bandla le-CCC ikho elizabe selilama-candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona so ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuwona lumnyaka ka-2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika ku 2028 kubona kwamloko
lo ke ngumnomzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote
asambeni madoda siyovota
uhulumende wele-South Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqakathekise abadabuka esigabeni seMandebeleni Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi abadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi uMzilikazi owadabuka kwele-South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya umnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo umnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labebandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni seMandebeleni ngokwehlukene labo sowabo abavela kwezinye izigaba. Uqhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele-South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje uthungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelale lezikhalo zethu yikho abantu bakithi siyabinxusa ukuthi akungabi khona osalayo siyeni sonke ngobuningi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni lokho kusho ukuthi kuzafuna ukuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kathi mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile ezizazihlaba ukuze sidle asifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March
abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani
into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadaleni ama-150 rands ku-akhawunti yethu le ya-Capitec eka-Mrs. Zanele Alfred 1-666-84 4 4 0320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwabeke esiwafaka ukuflya ukuze sirecord. Kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona. Mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina simthwakazi isizwe sikaMzilikazi kaMashoba esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya. Akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilowo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikaMzilikazi silelungele ukuphila singacindezelwa umuntu silelungele ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu. Yiko bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi lisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube yimpumelelo. Asibonge mahlabezulu. Into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto siyalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu-20 azathatha abantu ngendawo zabo. Okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u-1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhlawu osuke ephethe imali kasimthengelanga kudla kasimorganizelanga transport sizaba le cut off date ka-1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibonise ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusuba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana. Asibonge siyabonga kakhulu umthwakazi omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka-4 June.
Hello ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bhilithane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulitshumi ekhulwini amatshumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Tifa wajabhi Pangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba usaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizozokhangilela mhlawumbe sibone eminyaka ukuthi nxa kusiyaphela umnyaka indlela noma announcements azavela ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi. Kodwa kwakathesi usaloke saqhubwe njalo nje ngendlela umama wakhe ayeqhubha ngakhona akakabilo mehluko otheni esesiwubonile
kuyona indaba le ubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekileyo yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona. Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le Bhilithane eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe yena esaphila waye nguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ukugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni labo le-Commonwealth. Kubese sithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka-1986 uCharles wayelokwe esathandana noDiana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camela lo ose ngunkosikazi wake kaThezi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamela laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudla uQueen. Yingakho uQueen kwathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi azabavumele abanike ilayisensi yokuthi baqhubekele phambili ngomtshato wabo. Yingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange kwatshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele inqa ukuthi mhlambe setshela umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube yinto ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emzini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi uCharles White esehlukanelo Diana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana baka Diana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.
Hello ke ngumnumzana Difa uwajabhi bhangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwele Kenya elomfundisi owathi abantu bazincithe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akujiyananga ubesethula amazwi la izolo esontweni yeZayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokhu engikhona pha endaweni ngabona ubona nxayela malazi ayi-21 abanawo akheki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathole amaplazi amangaki unina yena ula maplazi amangaki uMnangagwa yena ule maplazi amangaki abantwabake bathole amaplazi amangaki sinzingama-21 bot sinzibona obaba bakhona bathole amba 50 and 100 amaplazi so yeyi indaba le inzima azama ukuthi imidingiso sokuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balamaplazi amangaka babone njani bona bangama-boni free kubuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulobaba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi zazokhipha izani ngebhayibhili lakhe lelo hlonele litshumayela la hayi ngeke uyikhiphe izani ngebhayibhili ngeke zane vele ifuna umuntu lawo olodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izani zihlala kuphila ungaphansi kwayo beshiyana amaplazi betshontsha umnoto wonto okutshumayela ibhayibhili akwechechi ulambile kuphela hhayi ngeke uyikhiphe izani baba ngeke wena nje hambe etshumayela ibhayibhili akwechechi uyekele abantu bekhiphe izani ya ngoba siyakubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma uchechi yakho ayisozisebenzi lapha kupolitiki hambe echechi mafuke atshumayela ozozitshumayeza njena futhi ujosefa wathi hamba ngasana lelimbi ezochechi baba la but nasekupolitiki lapha ukukhiphe izani out siyabona
i-Dio 7 injani hayi ngithandauningelela lonke nabasakazi ngokusakaza kwenu ukusakaza kwenu kuhle impela siyazizwa zimnandi bese ngisiba ke bese futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlala vele lingakulaleli lowo mdala sicela ungasichothozi sicela ungakhulumi kube ngabantu be-marathon thina sikhulumi kube ngabantu bethu besiphi yabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama-MP lama-councilor then president sesethi votela mina lo wesionini limfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kokusiza but busy ukhritisayizana lati busy ukuthi abantu bemarathihe ngabantu abahlanye babo kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lo chothozo omunye omunye lomunye kame lapha khona ma ungwezaphu mana kuzaphu yakho ma ungwe-TPC mana ku-TPC yakho ma ungwe-ezanu mana kuzanu yakho kuyekele ukubona ukusicefezela la ngambona ukuthi uzele wena baba wena ngabe uzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obenza ukuthi i-MRP zifuna ukugumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so wena baba sakutshela kubi ngumuntu omdala akuzama ukuhlonipha uzikhuze lawo ukuze la uthole inhlonipho ezele ebantwaneni zama ukuhlonipha mntana abantu abakonkhuluma so mhlawumbe base-South Africa khona bathi busy uto kuthi ndiva lokhu ihloniphe baba
Studio 7 asisibolisa sithemba liphilile nonke hayi ntesho engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibone sibhotela i-triple C yazi ukuthi isamente at least sikhiphe nezanu zonke sizibone sizabona ukuthi sibhotela i-triple C sikhiphe nezanu angakuthi imthakazi nayo ngithanda ngabe kuya ngami angiyisokoli right impela i-right mayithi kumakhansili naye ivotela amakhansili kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kwenjalo bese ku-president nawe bezama ukuthi bethi uvele obvious kuzama ukuthi kuvotele iShamisa vele nethi silele ukuthi sikhiphe nezanu into leli eziyifuna nethi silele ukuthi sikhiphe nezanu ngithanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahlahle yizanu because la amanye amaphathi asingeke sagcona because akazi bebusa mara iphathi eyehle libusa vele siyayibona ukuthi izanu njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela umathanda zonke ukuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vele kithi
Studio 7 njenjani lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila kanjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izanu izanu iphume sengcono yokuthi izanu hhayi kayiphume shem sesikhathele izanu kayiphume kuyehlala phansi iyephumula bekwelisa inkomo hhayi sesikhathele ngezanu from 8 kuzokufika namuhla awulalutho nilethela abantu hhayi izanu kayihambe bantu wenkosi satsha ayihambe iyophumula
sanibonani bantu bakithile njani nezindawo kodwa kuseqinisweni uyabona isutha leZimbabwe lepoisa leZimbabwe akula mntwana weZimbabwe olithanda abantwana beZimbabwe the most vele kabawathanda abantu labo ngemsebenzi yabo engcolileyo ngemsebenzi yabo engavukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyo ngeke uthande umuntu ovukela iZanupiyo omnyangagwa badla kahle balala kumtofoto bazula phezulu kusa lamalanga wena indiza lithina sis wazalwa kwazi igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngisebenzisa mthini uhle ngezifisweni ukuthi esh ngiyani ngizamthini kodwa uprotekta omnyangagwa umuntu ohamba kuntofontofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlali okwakumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali estradeni why ungafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekele ukuthumtshiswa lilanga estradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwenziwa ngamaphoyisa lamasotsha kwekuthi nawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshaywa ngumoya uzwe ifeni ngoba abaningi kabayazi bahle zibetshiswa lilanga zuku zonke estradeni bathola elangeni bavukele elangeni lithiswa lilanga bethathela abantu izimali wani ungakufisi nilawo ngelilanga ukuthi lizobe li-right ukusebenze kahle ngoba ungabheki isotsha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
salibonani ma-Studio 7 igama lami ngumoya okhona nkomo uma ngaserufani aphasendona umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke egatitunda konke lamanye ama-travenis akhona yekelani ukudlala labantwana kathi izinduna sezakanga zinduna vusana emthethweni yakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni ekarata athele imvubu mapolisa tshintshani strategy kathesi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale umswazi ezintathu azikhale sibile endodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile ingaka lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa zetrapit republic police umthetho kawungeni ezandleni zeni lapha likerirabharabha abantu abakangayo la rabharabha abantu abakangayo umthetho kawutshintshe lapho imvubu ukayikhala emuntwini indlula akathatha umthetho wakudala bechaya abadala la bechaya bawona baphambanisa la abazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwa ngabalotolwanga la bagcwele indawo yonke la yamenza umfazi la kulezi nsuku mayengaphakame odoliwe ngiyabonga yabonga siyabonga lapho
studio 7 studio 7 sanibona kanye labonke abantu abakulandelayo mina ngisabheka le ndaba leyo ukuthi kuthiwe hey abantu bakithi banobandlululo mina abantu abathi sinobandlululo bayangixaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezokuqhashwa ngapha esigabeni zakithi angizake ngibizwe laba abantu becomplain ukuthi hawu bathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi so thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu ukuthi kuthiwe singabantu abangelabandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khonale emashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi bebe bethathe zonke izikhundla kade sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela sokuyibo sebefuna ukusiphatha sokuyibo napho magalela sibanda yibo sebetshona bekhuluma khona bebekhulumela thina abantu bakhonapho bona bebuya kwezinye indawo yikho ke lokho kuthiwa kungabi nobandlululo kuvumela udoti onjalo kanti umuntu uma efika endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani alandele leyo ndlela hhayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa vuka mthwakazi vuka asikuvumi lokho
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli uMnumzana Donald Trump wetheswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba esesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. Umnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lo mhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo, impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho aweRussia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje amasotsha akweleRussia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yaseUkraine sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni.
Impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekele abantwana kodwa ke akusazange kwenzakale khonoko. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona lapha eduzane la eborderline ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke osekungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya lapha umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWesu hey ngicela linki isikhali hey ngicela kuyincela ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona lapha izikhali zala sezingenile zezikhona lapha yiko usizwa kulezi nsuku loba ngazajikela amabhomba anjani amanenga khona sebewabamba sebewadubula ephezulu kanti ke kuqala ayechapha so kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzacina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane ngoba kasoziphele impile ngoba namhla nje u Biden ngizwile ukuthi kuthiwa u approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khona ngenxa yakho nokho yiko umuzwa yena u Russia u Putin esithi impile nge west ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezi chaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha e west.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.